indivisyana lazo ngapha izimenga kulu mfethu ngizokala indaba yemali imisebenzi ayitholakali siyawazi ama-statistics awe-unemployment awezimbabwe ukuthi ame kanjani and then kuthiwa le ndaba yokuthi nxa ungumuntu ole-disability whether i-physical kumbe hearing impaired or visual kuba nzima ungakanani ukuthi athole imisebenzi nxa uvele usuka esikolo whether ulama-passes kumbe awula ukusuka laphana ngiyakufanele umuntu athole uncedo ukuthi azame ukuthola umsebenzi ozama umfanele probably ozakwanisa ukuwenza so akula ma-system kumbe ma-program anjalo athathe abantu from esikolo ebancedisa ukuthi bakwanise ukuba ku-working class ngathi njalo and then the issue e-education ebenze ngakukhuluma ngayo izikolo kube yikolo ezimlithwane first of all ezidinwa nabantu abalama-disabilities ama-special teachers malithwane ama-teachers abazi-sign language balithwane njalo
ekudingeni imisebenzi lapha akula kubandlululwa elihlangana lakho yini
Oh yes. Ukuthi angisathintanga kabanzi khonapho why then futhi kufunakala ama-structures akusisa esikolo akufake emsebenzini because all because of ubandlululo lolu okhuluma ngalo mfethu nxawuthuthi laphana into yokuqala ikhampani yakhona ukuthi kuya kubandlulula ngoba yabile amasebe